Nxa sibona abantu basemasontweni bekhuluma ukuthi kulenkinga, kumele silalele. Ngibona lomhlaba wonke ulalele manje. Umhlaba wonke amehlo avulekile akhangele ngathi khona leZimbabwe ukuthi ngoba kulenkinga ezinkulu. And impendulo yeZANU-PF emachurchini ayithabisi bantu abaphandle, ayithabisi izizalwane zeZimbabwe, ukutshengisa ukuthi hatshi kulenkinga. Ngibona iSouth Africa kungangcono ingenele ngokuphangisa iqula leli leSouth Africa sokumele libuyele liyekhuluma lalabo elingakhulumanga labo ukuze iZimbabwe iyenelise ukuthola isolution yalokho okwenzakalayo.
Inhlanganiso zamalungelo lezabafundisi lozulu jikelele abantu abanengi bathi kumele kube lokukhulumisana eZimbabwe. Kodwa uhulumende uthi zikhona inkulumo ezenziwayo phansi komanyano wePollard.
Ukuthi abantu bayikhulumela kuPollard kuyahlupha ngoba iPollard yinto ekahulumende or yinto yeZANU-PF. Inkinga yeZimbabwe ukuthi ilegitimacy yeZANU-PF ilegitimacy kaMnangagwa yona yiyo ehluphayo ngoba ama-elections abona nje ukuthi ikhodi yasinikeza elinye inani, iZEC yasinikeza elinye inani yokuthi uMnangagwa uwine ngamavoti amangaki. So akula muntu okwaziyo ukuthi uMnangagwa wena ngamavoti amangaki esiqali lapho. And enye inkinga ebakhona yikuthi ukukhuluma leZANU-PF, iZANU-PF ngubani or iZANU-PF yini, liqembu elinjani, sibunjwe sinjani. Ngoba into eqakathekileyo yokuthi sibone ukuthi ibutho iZimbabwe National Army izenze li-investate kupolitiki zeZimbabwe kwezombangazi. So nxa kukhulunywa sokumele kukhulunywe lama-members awe-opposition, kukhulunywe lama-civic organization, kukhulunywe lama-church. Ngoba ama-church aqakathekile kwezombangazi zeZimbabwe. Bese kukhulunywa labebutho ngaphandle nxa kungathi iZANU-PF lebutho yinto eyi-one. Yebo, singavuma. So inkinga yeZimbabwe sabona ukuthi yinkinga enkulu ukuthi akukho lulu ukuthi sikhombe ukuthi ngubani lobani lobani okumele banze okumele kukhulunywe labo or ukuthi ngubani lobani abangasinikeza ama-solutions kwinkinga lezi esinazo. So amaqulo okumele kukhulunywe lawo khanya maningi eZimbabwe. Asoze kube ngumsebenzi olula lo. Okusho ukuthi kumele ukuthi abeSouth Africa labo bazi ukuthi lapha bangena khona or nxa sebengenele eZimbabwe bazoqala ngaphi, bacine ngaphi, bazofaka ubani, bakhiphe ubani, konke lokhu kumele kulokhuze, kumele kukhanye and kumele bakwazi into abayenzayo.
Ngokubona kwakho Mpofu, lungalungisiswa njani udaba leZimbabwe?
Inkinga yeZimbabwe, i-solution mina ngokubona kwami kumele sibe ne-transitional authority or eyi-GNU. But i-GNU engasuye ama-political parties yodwa ngoba kumele sifake labantu abaqakathekileyo kuma-positions aqakathekileyo kuhulumeni. Not abantu sibafake ukuthi ngoba baphuma ku-political party lelalelale. Kumele sibe labantu abalolwazi, ama-technocrats angekho affiliated lama-political parties ukuze ezoncedisa ku-transitional authority lapha. Ngoba indlela okuyiyo khona singayenza i-GNU eyama-political parties kuphela. Sizaba lezinkinga ezifanayo esaba lazo ne-GNU ye-MDC leZANU-PF.